Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThona Nokawande ubesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-18 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ngokuthi umumo mubi ezindlini.
Intengo owakhathesi isasestable, ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar.
Ibandla leZANU-PF lanqoba kukhetho olusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South, kodwa abanye bathi nga amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana kwakuza kuba ngcono.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi iZANU iwine loba ngaziphi indlela.
Amalunga ebandla le-CCC athi alokhe kholwa ukuthi umanyano we-SADC uzangenela kucutsho ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga.
Ngomva kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga, besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokwetshebezayo bazazama ukuthi bashathele lapho abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa intengo yokudla lempahla etshiyeneyo ingakhuphuki ngesiqubu lezinsuku, uZulu ukhala ukuthi umumo mubi kakhulu ezindlini. Bekusasatshelwa ukuthi ngemva kokhetho intengo izakhwela mahlayana ngoba abatshali bemali bethikaza ukuphathisa ilizwe ngenxa yompumela yokhetho ephikiswa libandla le-CCC kulandela imbiko ye-SADC lezinye inhlanganiso ezithi zafakaza ukungaqhutshwa kuhle kokhetho. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kujera utshele iStudio 7 ukuthi ngokuya kwesikhathi umumo uza kuba lukhuni ngoba akula mafekitali avulwayo ukulungisa ukudla lenye impahla.
Intengo owakhathesi isasestable, ayikaqali ukukhwela, kodwa esikubonayo ukuthi iZimbabwean dollar seliqala ukwehla futhi nxa siqhathanisa le-US dollar. So kungaqhubeka khonokho kuzatsho ukuthi intengo izaqala ukukhwela ngamalanga alandelayo. So kumele sibili i-rate elikhona khathesi liqhubeke linjalo ukuze intengo ibe stable, ihlale stable always kachana.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani iminyaka emihlanu le elandelayo phansi kukahulumende yenalo singabona umnotho welizwe uthuthuka na njengokuthembisa kwabo ngesikhathi sokhetho?
Nxa sikhangele, kumele simelele ukuze sibe kwazi ukuthi uhulumende ufuna ukuthi athathe i-economy esiya ngapi, ngoba khathesi i-cabinet isile 1 week asikaqala ukubona ama-announcements amakhulu kakhulu. Ngathi mina kungaba lokusebenzelana phakathi kukahulumende le-business lezisebenzi, i-economy ingathuthuka sibili. Kodwa kungaba lokungasebenzelana kungaba lokudonselana ikakhulu okukahulumende lezisebenzi kuzaba nzima sibili, ngoba izisebenzi zizaqhubeka zikhala ukuthi imali abayitholayo inilutshwana. So kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lezisebenzi Finance babonisa nesibili ukuthi uze economy ithuthuke uze sibe lamanye ama factory angavulwa lenye industry engavulwa singenza njani. So ukuzamele kube lokukhulumisana okukhulu njalo ukuzamele sibe lamanye ama policy pronouncements avikela especially isebenzi ukuze zingabi ngabayanga.
Hello ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lanqoba kukhetho lusanda kwedlula esigabeni seMathebeleland South. Kodwa abanye bathi ngabe amabandla aphikisayo labazimeleyo bamanyana babezathola izihlalo ezithexaxa. Phakathi kwezigaba ezilichumi lambili ibandla lezanu PF lathola ezisichiya kalombili 8 kuthi LSCC lathola ezine. Kwezinye izigaba ibandla leCCC khona le eMathebeleland South lanqotshwa ngamavoti amalutshwana kakhulu. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
IMathebeleland South yikho lapho kuvela khona uVice President uMohati. Ngakho-ke ngalelo bazifica belomlando ukuthi isigaba esilo Vice President kumele ukuthi izano iwine loba ngaziphi indlela. Kanti-ke la i-opposition iyayincedisa izano ukuthi iwine ngoba ungabona ama-candidates afakwa izano. Izano ifaka abantu abalomkantsho, ifaka abantu sibili abalesisindo ukuthi la ku-community ngabantu abazakalayo, abazwayo ukuthi kabadingi imisebenzi ngokuya eParliamente, abadingi imisebenzi ngokuya kucouncil. So kunengi okuyizinto okuyikhona okuyimbangela, njalo uzakhumbula ukuthi ku-opposition khonapha nxa sokufika ezigabeni zokuthi sokuyiwavotwe. Isikhathi esiningi into eyenzakalayo yukuthi ama-candidates ama-political parties uyafica iparty ifaka ihodi ifaka ama-candidates amabili, iparty ifaka ama-candidates amathathu. So yikho kumele ukuthi abantu bekwenqabele lokhu. Ngezinye zezinto ezinikizana u-PF amandla okuthi ithola ama constituents nala ewatholayo eMathematics South.
Phandle kwalokho esihlala sikuza ukuthi abantu babambane, siyabona ngani lokhu kwehlula, kuyini okunye okungenziwa?
Into ekhona mfoka Gandhi ukuthi kumele ukuthi ke sidingisise imbangela yokuthi kanti okwenza sehluleke ukubambana kuyini. Into esegcekeni esesiyazi ukuthi siyathi kunje sihlale phansi sivumelane singabantu besigabeni ukuthi hayi bafowethu, nxa kuyiwavotwa kasingeneni sonke siyesebenza ngaphansi kwezaphu, ngoba yilo ibandla elimele abantu bakithi ikakhulu njengoba sonke sisazi. Uyefica omunye umuntu sehuga abantu sewahugela kwakho okunye okuyinto ebutshe ukuthi hayi bantu wozani ngapha, izaphu kayimelanga abantu, izaphu kayisimeli ngalokhu, izaphu kayisimeli ngalokhu yana. Uzibuza ukuthi kanti nxa kuwukuthi yikho khonokho elikufunayo, why lingahambi liyejoyina enye i-political party evele emele khonokho elikhuluma ngakho? Ngabantu bona bababe isiningi labo ngabantu abasebenzela izano, ngabantu abasebenzela isystem, ngabantu abangafuniyo ukuthi iMathebeleland ikibambane. Silabo baningi bayakwenza basakwenza, kodwa ke kumele ukuthi ke abantu bonaba singababazi, kumele ukuthi siba expose, kumele abantu bebebazi, ngoba umuntu wonke ophikisana lemizamo yeMathebeleland ukuthi sibambane sibe imbumba ngaphansi kwezaphu ibandlela ilodwa, sihambeni sibeni ngamafela ndawonye, woba kwazi ukuthi lowo muntu ngumuntu ozidingela into yakhe, kume ngumuntu ovele othunyiweyo abazosebenza eMathebeleland ukuthi iMathebeleland ingafi yabambane. So singaba lamandla lamasu lamaqinga kanje ukuthi abantu bonabo sibabone impilo yethu izakuba lula, ngoba ingoma okumele siyihlabele njengabantu beMathebeleland ukuthi ngakho ukuthi izaphu ingafaki i-presidential candidate, ingoma kumele ukuthi ibe ilianethi yona ku-councilor votele izaphu, ku-member of parliament votele izaphu, ku-president zicabangele. Kodwa ke layo izaphu kumele ukuthi inike abantu amasayini ukuthi hayi lingavotela ngapi, kodwa ku-councilor ku-member of parliament, ngoba yibo phela abantu laba bamqoka. Lamhlanje kunje siyakhala ngesigesi senzakala esithole khona, lubana kuthiwa abantu sahlabela ngomanye sathi thina ukansila voteli zapu, ku member of parliament voteli zapu, ku president hambe zicabangela iboxi. Lamhlanje ngasikhuluma ingoma, sihlabela ingoma ehlukileyo. Ngasikhuluma lamhlanje into ehlukileyo kanti ngoba ngabe kuthiwa sifake ekansila pha ama city fathers. Hatshi ukufaka ngolumpeni nje ngokungalodingela imsebenzi ufaka abantu ababuye esigabeni lapha bebuya bezothethisa abantu bezodelela abantu bezoyisa abantu abantu abathunyiweyo lapho ukuthi bezokwenza imisebenzi yobunke bezama ukuthi benzele ikhansili yethu phansi.
Hello ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebilitani. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi alokhe ekholwa ukuthi umanyano weSADC uzangenela kuqutshwe ukhetho olutsha ngoba olwedluleyo lwalungakhululekanga. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leZANU-PF lisithi selidume ledlula njalo seliqalisile ukubusa okweminyaka emihlanu elandelayo kuze kuqutshwe olunye njalo ukhetho njengalokhu okuhlelwe yisisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Solani Njemnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenetha waleso sigaba. Endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa osekuzana uPF onguye osungula lingxoxo.
Lokhu sikubone kusenzakala kusukela ngesikhathi kubonywa uMDC kuze kuzofika lakhathesi, hayi nje ngomva kokhetho lisiko lakhona ukuthi abantu bayayala ukuthi abanqobanga besenzela ukuthi abalandeli babo phela bangabeki phansi intambo bafunge ukuthi ngokho nje bezayo bazazama ukuthi bathathele lapha abasuke khona. Kodwa hayi, isitimela sesisukile, abantu beZimbabwe bakhulumile. Ubaba okade bambe intambo ubuyele njalo ubaba uMnangagwa nguye ozakhokhela ilizwe sisiya kukhetho oluzalandela. Ukhetho olutsha olukhona olukhulunywa ngabanye luza kuba khona ngomnyaka ka-2020 hashi kungakafiki leso sikhathi. Njalo kumele sikunanzelele futhi ukuthi abe-opposition yikugqubulana kwembuzi zasibayasinye kodwa iqiniso bayalazi ukuthi hayi kabaphumelelanga nje balibabona bekhona apha nje ubaba uSolani Moyo bengamasenator bevumile ukuthi ukhetho lwahamba kuhle. U-Vision 2030 useqalisile uhulumende kababa uMnangagwa ngathi ngamafitshane usekhangelele ukuthi asebenze gadalala ukuze iZimbabwe ibe yi-upper middle income economy ngomnyaka ka-2030. Ngimpe umfowethu uThuba Saka
imanga lokuthi kathi yena njengobana izolo beku-opposition namhlanje usekhuluma ukuthi abe-opposition siya kuphi yena. Okwakuqala ukhetho lube khona akulongaziyo ukuthi ukhetho lolo kade sikilo kade kulukhetho olungakhulekanga kakhulu. Ukuba khona kwethu okuba khona ephalamende sihambe ngendlela yokuthi abantu beZimbabwe yibo abavotayo kusalungiswa indaba yeigini izina bezalo PF bayakhuluma iqiniso ukuthi hayi okwenzakeleyo akaze kwenzakale. Okwamanje yiko sithi imbuzi idle ikhanka esesikunanzelela ukuthi sisalindile ukuba lomhlaba ulungiseke. Ngibe sengikhuluma indaba yokuya ekhoti njengoba nayishilo ukuthi ekhoti kasihambanga ngoba singabakhalazi. Sahamba njani ekhoti? Ikhoti ineZANU-PF.
Ingqobe isikuwe mnumzana Dube uyacaca lapha umnumzana Moyo ukuthi hayi ukhetho lwalungakhululekanga ngakho kibo indaba ikapheli.
Into ze-opposition zilobutsotsi abantu batshaya inja befihle umphini azikho dandalazi nje njengomsila wembuzi lokho okukhulunywayo. Uyakhuluma khonapho babusolani ukuthi ukhetho kaluhambanga kuhle. Akula ngitsho kukodwa abakuphetheyo bacatsha ngomunwe nje ngoba lulimi okuvele kumele balukhiphe. Nxa belawo indaba bengayanga lawo ekho court bafike babeke phela ukufakaza phambuka manje ukuthi nampo ubufakazi ama numbers ama V11 athi onqobile ngolowo opposition vele lohlupho lokuthi ama polling agents minyaka yonke bayadinga inkalakatha zezimali ezama polling agents bazidlele ngizangaphuma ku MDC umongameli wakho nehlale sithi imali leyo kuya e political funding ngabuya sabhadala ama polling agents kodwa akabhadalwa ngikhuluma ngisenze nje abe CCC ama polling agents angilaleleyo akwazi ukuthi abhadalwa kodwa leyo mali ibandla labo lawaphiwa so ngabantu abangelayo i commitment yokuthi bangayinika lelo bandla ama V11 uDokotela Unevas Mumba sebemenza isadaki yena yedwa le report yakhe okuthiwa i preliminary report engakabi yi report esithethwe ngokomthetho ukuthi ngesadaki umngane wabo ngumngane wabo Chamisa yena lo ukhokheli CC ngumngane wabo abafana laba be DA kwele South Africa ngumngane wama Americans so umuntu okuthiwa i observer uyabe elande ukuzokhangela ayabe engalandanga ukuzokuthi ukhetho belukhululekile kumbe belungakakhululeki lokho kwenziwa isadaki isihlangene khona izahlala phansi isadaki itroika iqede lapho ithathe leyo report ibe siyisa kusadaki summit okuyinto ezakwenzakala ngomnyaka ozayo so akulanto nje yesadaki ekhulunywa lapha ngoba kunje emnyama uvika ngomunwe iqiniso elase
elakho elokugcina mnumzana mama
sikhembile enenjalo le confidence sinayo ukuthi ukhetho kumele luqale phansi kulungisa indaba zezeki kulungiswe indaba yevoters roll kunxa isadaki ikhuluma ukuthi zekwa ibambanga ukhetho kahle azange itizana ibambanga ukhetho kahle but abezano bavuka ngolaka bebona ukuthi bathi ungachaya umntwana uchaya unina siyabuyela bheke ku-election ngoba nabantu bazondile abantu bayakhala abantu indlala ikhona uhulumende wezanuphefu wayehluleka and uyehluleka ngeke sime another 5 years sijontele ukhetho sakhangela nje njengezimvu ezingelamnikazi
lo-ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini isihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South njalo osandakhethwa ukuba ngusenator waleso sigaba obexoxa endawonye lomnumzana Witness Dube owayekubandla le-MDCT kodwa usekubandla le-ZANU-PF bexoxa-ke lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi untombazana oleminyaka engamachumi amabili lanye uBrooke Brack Jackson omhlophe nguye okhethwe izolo ukumela eleZimbabwe emdlalweni kanobuhle womhlaba iMiss Universe. UJackson uthole imvuzo embalwa egoqela imali engamadola angamakhulu alitshumi US$10,000 evele kunkampani ethiwa Style by Mini ekankosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMminio Thabo Baloyi Chiwenga. UJackson uza kuyamela eleZimbabwe embuthanweni ozenzelwa kwele El Salvador ngenyanga kaLwezi. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wacunulwa luluhlu lwabaphathintambo iCabinet olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo. Leli phephandaba lithi likhulume labasebenzela uChiwenga abathi ucunulwe ukuthi iningi labamsekelayo kabaphiwanga izikhundla kodwa Mnangagwa wazipha izihlobo labangani bakhe. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi kulabantu abane abanakekelwa ukuthi bagalule bafa eCaribbean Dam ngomgqibelo. Kubikwa abantu laba bebesesikepeni besuka eNyawodza besiya eWafa Wafa Camp isikepe sizesigenquke. Uma manje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo Ngikholi njani ngapho Studio 7. Siyalizwa badala yasizama. Kodwa endithanda ukutsho mina ukuthi baningi kakhulu abantu abavotela uChamisa. 1 million and something aso bantu abalutshwane labo. Njalo futhi abavotela yena umnakagwa baningi kakhulu 2.3. So ngezinye iindlela okukhona thina sadliwa sadliwa. Sivotela i-3PC kodwa sidliwe. Abazame laba abakhokheli be-3PC ukukhankasa kakhulu even emaphandleni lapha ngabavele ngabafiki balele esikhiweni khona le emgwaqweni etshelelayo. Abafuni ukubuya ngapha kithi emakhaya yikho sidliwa. Bangakhali ngokuthi barojiwe kanti bazahlala bengabarojiwe eminyaka yonke njani. Sidliwe.
Umthwakazi omnyama ondlela zimhlophe asibingelele. Ukhetho selifikile lwadlula. Yebo, njengokujwayelekileyo nokuphevele kulindelekile kusele kukhala ngapha kithi. Ukukhala emadepheleleni, ukukhala kwamthwakazi. Sasivele sazi, wonke umuntu wayazi vele ukuthi kuzukukhala. Owayeyikhohlisa nje ethi kuzolunga wayevele eyikhohlisa nje ethanda ukuzikhohlisa. Wonke umuntu wayazi ukuthi vele bazowina. Bona labo mnanganga labo bawinile vele. Akusekho futhi okunye kuyakube kwenzeke. Ngikhala kakhulu ke nakho kungikhalisayo ukuthi thina emathebeleleni kwamthwakazi amadoda awasekho. Amadoda awasekho. Amadoda akhona ngavula imilomo ekhala kuphela. Athathe izandla enze umsebenzi akhulule isizwe sawo akhulule abantu abawo aphela kwaphela ngamaqhawe akithi uNkulunkulu wamnyawo akhumbula
Studio 7 Studio 7 sabonani basakazi kanye labalaleli bakhona uyabona leyana into eyenzakala koBulawayo iBulawayo isihambile uyabona into okuthiwa iBulawayo isihambile amashona seyithumbile straight ngokuthi abantu bakithi imali tshelwa especially nabantu besindebeleni imali tshelwa ukuthi akelekele ukulandela amashona emuva fundani lani ngelikhokhela amashona uyabona ngibuye ekhaya bengisekhaya impela ngithola izikolo zakithi ezininga headmaster ngamashona amanensi ngamashona amapolisa ngamashona uyabona ngoba nje uChamisa edlile umnankagwa koBulawayo la kuphe ezindawo uJabule uyafayina lapho khona ukuthi amandebele sesiwangena manje siyaqala ukwafinyeza manje amandebele siyagavuna ezindaweni zabo ngiqinisile ngiqinisile mpela Studio 7 ngiyalitshela futhi lani bantu bakithi umqondisi wayeqinisile mpela ukuthi asenzeni ezinye izinto asibhekeni iphathi kamqondisi ke sizimele njengamazulu uyabona into amazulu enjani kule FIP leyane kabutho lezi ushengo otshonde bakwazi ukumela usiko lwakibo kodwa thina amandebela sisakwazi next ngendaba zokuthi sifuna ukulandela into eshona into emangelashona siyibone into ephilayo uyabona into ezifana so asifundeni ukuthi lathi sibe le party yethu yamandebela uyabona le nto eyenziwa ama-supporters ayilindazi yangithosa kakhulu yangijabulisa kakhulu ngelina ngama singabambana siyenzelani into izinto zingenzeka
uyabona le nto efezi leyi isibonise ukuvota since 2000 yokudlala ingqondo zabantu since 2000 fika MTC qala uvotwa kudlala ngabantu nje ilizwe liphethwe isigebenga ilizwe liphethwe imigurukudu yamakhehla lezizalukwazi ezingenangqondo ma uzabona abantu becreata into okuthiwa yifezi i-organization ehambe iforce abantu abahlabalabile abahlupheka ekhaya labo bantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe behlupheka ukuthi khona kuthiwa khona vota lapha ngenkani funa ukuthi khona sifone ukuthi uvotele bani abantu balambile baphethwe indlalo emakhaya kuthiwa bathatha izithupha zabo bavotiswa ngenkani intando yabantu ayikho ezimbabwe and abantu bayahluke ukuhlukunyezeka kubuhlungu kakhulu ukuthi umuntu 5 years yonke ehlupheka kuthi ngelangako fanele ukuthi akhethe upresident omutsha ozathatha ilizwe alifake endaweni e-right kodwa umuntu abanjwe ngenkani ukuthi avotele umuntu angamfuniyo ohluphileyo elizweni since 1980 bebulala abantu begugula unda kuze kube manje kulokho kukhutshwa kuthiwa uvotele izigebenga ayi kodwa-ke asazi kuzamele ukuthi abantu babone indlela ngoba ngake saqhubeka kuthiwa abantu bavota ukuthi ukungahloniphani lokhu votwa kubantu bebojwa izigebenga kuzamele abantu babone indlela ukuthi khona bayenza njani ukuthi abantu bakhululeke elizweni leni ngoba ilizwe lelasiyo lezanupiefu le ilizwe leli ngelamazimba abantu wonke fanele kwenziwa intando yabantu nokuthi intando yomuntu oyi-1 labantu babantu ngiyabonga ukukhuluma ngomasenga ngilapho koBulawayo iphumule emadokeni
Studio 7 linjani right now siyaphila le nto ekhulunywa ngumalaki lo ukhuluma into engekhoyo ngitsho lakancane asozethu khona nxa abantu behlukunyezwa kufuze ukuthi behambe beye emapholiseni amapholisa akhona kuyiwahlukumeza abantu izanu incedisa ngani abantu vele sigcwele emazweni kathesi khona lapha sizama ukuphandela abantu abethu izimoli zethu sisebenza nzima sifike siyakha izindlu khona ngale emakhaya imali esizithethe emazweni besibhadalisa imithelo ngaphezu kwamandla ethu abasibhadalisi nge-RTGS yabo le imali engasebenzi bafuna ama-US befuna amarandi kukhuluma amanga nje into engekhoyona lowo muntu angazi ukuthi kathi bafika basuka bethabeleni kuzane uma sebengene kuzane yini ebathabisa kangaka benza beze bekhuluma amanga
sibingelele enkundleni ethi tshona njani basakazi hayi siyayiza indoda le yokuthiwa uyitinesidube iwumana oyitinesidube laba ngomandawo ngabantu abahamba bedinga lapho abangathola khona amaqatha uyamuzwa nje umuntu wakhona lo bekhuluma nje ukuthi uyaziwumanela nje ayikho into oyikhulumayo kodwa kukhona ukuthi witness dube izalo ingeke ithuthukise ilizwe noma sokutheni umlomo wachapha ufula ugcwele abantu basezimbabwe basazohlupheka okwedlula lokhu abaphakathi kwakho wena yeke uzawugcwalisa isisu sakho ngoba yikho okukhulumelayo kodwa iqiniso izano ingeke ibuye futhi iguqule umnotho wasezimbabwe labona labo i-opposition owabaleka kiyo usuzibona wena njengomuntu usekhenani elong ungasebenzi labo ilizwe alisoze lithuthuke witness dube akungeke kwenzeke lokho into okufanele ube yazi leyo ukuthi khona labantu bakho witness dube uzabatshiyelana ngoba khuluku ukudlayo ngelanga kuzaphela inkukhu lezo zidlaya ama-chicken ini lawa kuzafika ngelinilanga ukuthi anjani akuqumbisa ugijima uye esibhedlela ufika uswele umuthi iparasiti bebe sebekugibeza kumbuza kuye-china la uyelatshwa khona mhlawumbe yinto ekhulumelayo kodwa ilizwe lingeke lithuthuke
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika ukutholakala elecala ukwenziwe indodana kamongameli Joe Biden uHunter sokuphe ithemba ababandla lama-Republicans abathi umongameli Biden ulecala lokusebenzisa isikhundla sakhe ukwenqabela ukubotshwa kwendodana yakhe. UHunter wephula umthetho ngokuqamba amanga ukuthi kasebenzisi izidakamizwa lapho efuna ukuthenga isibhamu. Umthetho uthi umuntu osebenzisa izidakamizwa akumelanga athengiselwe isibhamu kodwa uHunter wasithenga. UHunter wetheswa amanye njalo amacala ambalwa okusebenzela amazwe aphetsheya engabhadali imithelo. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lolu.
Yebo kunjalo owathesi akula evidence esithuthile efaka uPresident Biden ukuthi esasengu-VP kusukela mhlawumbe ngithi ku-2009 ukuthi wayekhanya yena e-involved ngalawa macala i-corruption abakhanya bethu umntanakhe waye eyenza. Ngombono wami mbona ngani nje ama-Republican njengoba ngitshilo phambilini. I-political season ekhona u-2024 ama-Republican adinga into yokukhampena ngayo. So bazazama ukuthi befake uBiden udaka as much as they can ukuthi bethi hayi u-corrupt. Kodwa ngombono wami mbona ngani nje bona iba bazilethela ukukhulu uma singananzelela ibona i-presidential candidate yabo ekhanya iwe ngaphumelela Donald Trump yena unguyela ama-corruption scandal adlula lapho. So bona bafuna ukuthi bengani bathi hayi u-Trump lo Biden bayafanana entweni ze-corruption lokunye lokunye. Yikho engubonayo njalo u-Speaker of the House I think under pressure from ama-hardliners ama-Republican. Bayakhanya ukuthi u-Speaker mhlawumbe uyabona i-evidence kayikho njalo lama-Republican ayabona ukuthi akula evidence ekhona kodwa ama-hardliners abe-conspiracy theory bafuna ukuphusha loba kunjalo.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-New York ngapha kwele Melika.
Yo, stalin on the Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get somebody get a chance to blow. I got the lamanj and bad and kashan and jang on bobo. But look, but I'm a king, but I'm a pelin young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but what's on my tongue? Shish, they give me shalo. I don't know the pelin, I'll go put them, put them, go put them in and you go to the cock. No, no, the leeches, they go, 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 Well, I see the end up. Double boss, the level is high. Yeah, when I my party, get along, bamba. Every time I get spit, I teach my lesson. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers discussing and trusting. But special rapper, you got this inside, got the band doing. Yeah, got a lunge. From a woman, woman, move. Hand your batoos, I feel about groups. Hey, when I step in the booth, oh my god, yeah, from a cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go, Mike, I'm a predator, I trap me, I bury, and force her to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess.
Our key way has to be like a utelolo to la lamplange, go tossing, I get to can get scanning a lane, so was in daba. Uzulu isikhathi njengoba ngishilo asavume lokuthi siliphe nje zona lezo indaba ebezikhona. Hayi, igama lami nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.